uyasethu sokunye okumangalisayo Nkomo asethuli kahle kuloba sibabona besehla senhle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelela okukhulu ngoba sikhanelela ukuthi lapha bavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khona abala bawahamba khona bahlangana labanjalo ngabe siza kithi lapha kuvela kula ngindla sesizibona nje ukuthi umkhuhlane ususabalelwazi wafika kithi sethu kokunye okumangalisayo ngoba kuzima baba
njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamaviki amathathu lolo
akulalungiselelo babe likhona kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho hayi ayakusifinyelelanga sekulinkomo kube kulutshwana kakhulu phose ngapho ngizwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho akulalutho sekulinkomo sisengozini enyamangalisayo
uZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho
asilandeleni nikho lokho esikunikwe nguhulumende wethu silandele leziqondiso ezivela kwabezempilakahle sihlaleni bakithi sicatshenini ngoba lasebhayibhilini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu okwethu asivalenini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe bakithi sihlalenini sibekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenza akale emazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhambahamba bahlale phansi insukwanyana lezangeke zibolise inyama abantu impilo iqakathekile bakithi asihlaleni phansi.